Incwadi yesibili kaPetro, uPetro esibili isahluko sokuqala. Mina Simon Petro, incaku lompostoli kaJesu Kristu, ngithi kubo abazuzileyo ukukholwa okufana lokwethu ngokulunga kukaNkulunkulu wethu lomsilisi uJesu Kristu, kakwandiswe kini umusa lokuthula ngokumazi uNkulunkulu loJesu inkosi yethu. Amandla akhe asinikile konke okumayelana lokuphila lokukhonza uNkulunkulu ngokumazi yena owasibizela ebukhosini lebuhleni bakhe esiphiwe ngakho izithembiso eziligugu lezinkulu kakhulu ukuze ngazo liphephe ekuboleni okusemhlabeni ngenxa yezinkanuko libe ngabahlanganyeli besimo sikaNkulunkulu. Ngalokho ke zamani ngawo wonke amandla ukwengezelela ukulunga ekukholweni kwenu lasekulungeni lengezelele ukwazi lasekwazini ukuzithinta lasekuzithinteni ukubekezela lasekubekezeleni ukukhonza uNkulunkulu lasekukhonzeni uNkulunkulu ukuthanda abazalwane lasekuthandeni abazalwane uthando ngoba uba lezi zinto zikhona kini zisanda ziyalenza ukuba lingabi ngabavilaphayo labangelazithelo ekwazini inkosi yethu uJesu Kristu. Kodwa ongelazo lezi zinto uyisiphofu ubonaka lovivi usekhohliwe ukuthi wahlanjululwa ezonweni zakhe ezindala. Ngakho ke bazalwane chisekelani kakhulu ukuqinisa ukubizwa lokukhethwa kwenu ngoba uba lisenza lokhu kalisoze lakhubeka. Ngokwenza njalo lizakuba lokungena ngokupheleleyo embusweni ongapheliyo wenkosi yethu lomsilisi uJesu Kristu. Ngakho ke ngizakuba ngilokhu ngilikhumbuza njalo lezi zinto lanxa lizazi limi liqinile eqinisweni elilalo. Ngithi kufanele ukuba nxa ngisekhona emzimbeni ngilivuse ngilikhumbuze. Lokhu ngiyazi ukuthi kuseduze ukususwa komzimba wami njengalokhu inkosi yethu uJesu Kristu ingitshengisile. Ngiza kulungisa ukuthi ngezikhathi zonke emva kokusuka kwami lisale lizikhumbula lezi zinto ngoba sasingalilandiseli isinganekwane zobuqili lapho silazisa amandla lokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu. Kodwa sasingabazibonelayo ubukhulu bayo ngoba lapho esamukela udumo lobukhosi obuvela kuNkulunkulu uBaba lalapho kwezwakala ilizwi livela enkazimulweni yobukhosi lisithi, lo uyindodana yami ethandekayo engithokoze ngayo. Sasilaye entabeni engcwele salizwa lelo lizwi elivela ezulwini. Seliqinisiwe kithi ilizwi labaprofeti elenza kuhle lina ukuliqaphelisa kungathi liyisibane esikhanyayo endaweni emnyama kuze kuse lekhwezi liphumele enhlizweni zenu. Okokuqala yazini lokhu ukuthi kalikho ilizwi labaprofeti elivela emibhalweni elingachasiswa ngumuntu ngokwakhe ngoba kakuzanga kuze isiprofeti ngentando yomuntu kodwa abantu bekhokhelwa ngomoya ongcwele bakhuluma okuvela kuNkulunkulu. UPetro wesibili isahluko sesibili. Kodwa kwavela abaprofeti bamanga phakathi kwabantu njengokuba lakini kuzakuba khona abafundisi bamanga abazakungenisa ngensitha izifundiso ezichithayo bephika inkosi eyabathengayo bezilethela ngokuphangisa ukuchitheka abanengi baza kulandela amanyala abo langenxa yabo indlela yeqiniso izakuthukwa ekufiseni kwabo imali baza kuthengiselana ngani ngamazwi obuqili ukulahlwa kwabo sokukade kusebenza phakathi kwabo lokuchitheka kwabo kakuwozeli. UNkulunkulu kaziyekelanga izithunywa ezonayo kodwa waziphosela esihogweni ezinikela emgodini yomnyama ukuba zigcinwe kuze kube lusuku lokulahlwa. Ngaliyekelanga ilizwe lasendulo, mhla eletha uzamcolo emhlabeni, oweyisa uNkulunkulu, kodwa walondoloza uNowa, owaye ngumtshumayeli wokulunga, kanye labanye abayisikhombisa. Lemizi yaseSodoma laseGomora wayichitha ngokuyitshisa ngomlilo, eyenza ibe yisibonelo kulabo abeyisa uNkulunkulu. Kodwa wamophula uLothi olungileyo, owahlutshwa yikuhamba okubi kwabangalunganga, ngoba lowo muntu olungileyo ngokuhlala kwakhe phakathi kwabo wezwa ubuhlungu emphefumulweni wakhe ngokubona lokuzwa insuku zonke izinto ezimbi ezenziwayo yibo. Ngakho-ke inkosi iyakwazi ukubophula ekulingweni labo abamkhonzayo uNkulunkulu, lokubagcina ababi ekuchayweni kuze kube lusuku lokuthonisiswa, ikakhulu bona abazithokozisa ngenkanuko ezingcolisayo, bedelela amandla enkosi. Abalenkani abaziqakisayo kabesabi ukuhlambaza labo abalenkazimulo, kanti izithunywa lanxa zizinkulu ngamandla azo kazibamangaleli ngenhlamba phambi kukaNkulunkulu. Kodwa laba bantu bahlambaza izinto abangazaziyo, banjengezinyamazana ezingelangqondo ezazalelwa ukubanjwa lokubulawa. Labo baza kubhujiswa ekubhujisweni kwazo, bamukele umvuzo wokungalungi kwabo. Bathi kuyikuthokoza ukuminza emini, bengcolile, bebabi, beminza ekuthokozeni kwabo, bezitika lani. Balamehlo akhangele ubufebe, langayekeli ukukhangela isono, bayenga ababuthakathaka balenhliziyo ezejwayele ubuhwaba, bangabantwana abaqalekisiweyo. Batshiye indlela eqondileyo, baduha, balandela indlela kaBhalami, indodana kaBhiyori, owayethanda inzuzo yokwenza okubi, kodwa wasolwa ngenxa yeziphambeko zakhe. Ubabhemi oyisimungulu wakhuluma ngelizwi lomuntu, wanqanda ubuhlanya bomprofethi. Laba bayimithombo engelamanzi, lenkungu eqhutshwa yisiphepho, abagcinelwe umnyama omkhulu. Ngokuziqakisa okuyize, bayabayenga ngezinkanuko zomzimba, langamanyala labo asebephose baphuma ekuduheni, bebathembisa inkululeko, kanti bona uqobo bayizigqili zokubola, ngoba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqili sakho. Uba emva kokuba sebephephile ekungcoleni komhlaba ngokuyazi inkosi yethu lomsilisi uJesu Kristu, babuye behilelwa bahlulwa yikho ukugcina kwabo kubi kulokuqala, ngoba ngabe kwabangcono kibo uba babengayazanga indlela yokulunga kulokuba kuthi sebeyazile bafulathele umlayo ongcwele ababewunikiwe. Kubehlele ngokwesaga esiqinisileyo esithi,
inja ibuyela emahlanzweni ayo,
lokuthi
ingulube igeziswa ibuye iphindele ekuzibhixeni ngodaba.
UPetro wesibili isahluko sesithathu. Bathandekayo, le incwadi yesibili engilobela yona kuzo zombili ngivuse ingqondo zenu eziqotho ngokulikhumbuza, ukuze likhumbule amazwi achunyayelwa ngaphambili ngabaprofeti abangcwele lomlayo wenkosi lomsilisi owachunyayelwa ngabapostoli benu. Kuqala yazini lokhu ukuthi ngezinsuku zokucina kuza kufika abahleka ulunya behamba ngezinkanuko zabo besithi, singaphi isithembiso sokufika kwakhe na? Ngoba sekulokho obaba bafa, konke kumi kunjalo njengasekuqaleni kokudalwa. Bakhohlwa yikuthi izulu lalikhona endulo, lokuthi umhlaba wavela emanzini kwenziwa ngawo amanzi ngelizwi likaNkulunkulu lokuthi ilizwe elalikhona labhujiswa ngokukhukhulwa ngawo amanzi. Izulu lomhlaba okukhona kathesi kubekelwe umlilo ngalona lelo lizwi kulindele usuku lokulahlwa lokubhujiswa kwabantu abeyisa uNkulunkulu. Bathandekayo, lingakhohlwa lintonye eyokuthi kuyo inkosi usuku olulodwa lunjengeminyaka eyinkulungwane, leminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Inkosi kayilibali ukugcwalisa isithembiso sayo njengalokhu abanye besithi iyalibala, kodwa iyalibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhela munye, kodwa ukuba bonke bafinyelele ekuphendukeni. Kodwa usuku lwenkosi luza kufika njengesela, kuthi izulu lidlule ngokuhlokoma okukhulu, konke kuncibilikiswe ngumlilo, lomhlaba lemisebenzi ekuwo kuza kutsha. Njengoba konke kuza kuncibilika ngokunjalo, kumele ukuba linanzelele ukuthi lingabantu abanjani ekuhambeni kwenu okungcwele lasekukhonzeni uNkulunkulu. Lisalindele lilangatha ukufika kosuku lukaNkulunkulu, usuku oluza kuncibilikisa izulu ngomlilo, konke kutshiswe kuncibilike. Kodwa ngokwesithembiso sakhe silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha okukhona kuwo ukulunga. Ngakho bathandekayo, lokho lisalindele lezo zinto, tshisekelani ukuba lifunyanwe nguye lingelachwatshana, lingelasici, lilokuthula. Lithi ukubekezela kwenkosi yethu kuyikusilisa, njengalokhu lomzalwane wethu othandekayo uPauli walilobela, watsho njalo ngokuhlakanipha akuphiweyo, utsho njalo lasencwadini zakhe zonke, okukhona kuzo izinto ezilukhuni ukuzwakala, okuthi abangaziyo labangaqinanga bazihlanekele njengokwenza kwabo, lakweminye imibhalo bazibhubhise ngakho. Ngakho-ke bathandekayo, njengalokhu selikwazi lokho ngaphambili, xwayani ukuze lingaduhiswa yikukhohlisa kwabantu abangelamlayo, liwe ekuqineni kwenu, kodwa khulani enguseni lasekwazini inkosi yethu lomsilisi uJesu Kristu. Kakube kuye ubukhosi khathesi kuze kube lusuku olungapheliyo.